sokuyizika desendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 28 kumavasa 2022 igama nguNtungami Linkomo ezihamba phambili. I-United Nations ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwelela fika phose kumashumi amahlanu ekhulwini 47%. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF umnumzana Julius Malema uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho zivote ngobunengi kukhitshwe iZANU-PF yembusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzitshaya isifuba esithi selokhe engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF luthi abantwana beZimbabwe abayisilinganiso phose samachumi amahlanu ekhulwini 47% abasayi esikolo ngenxa yobuyanga. I-UNICEF ithi okwenze umumo wabamubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uColumbus Mavhunga uvika ukuba ugwalo olwethulwe yi-UNICEF izolo luveza ukuthi kungakabi le-COVID-19 eZimbabwe isilinganiso sabantwana ekade besehluleka ukuya esikolo ngokuswela imali besikumachumi amabili lanye kuphela 21%. Kodwa leli nani selikhwelela yaku 47%. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele uMavhunga ukuthi ubengeke atsho lutho ngamanani akhulunywa yi-UNICEF la ngoba edinga isikhathi sokuwakhangelisisa. Umbiko lo uphuma ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuvula isikolo ngeviki ezayo njalo abazali abanengi bekhala ngokuthi abalayo imali yama school fees. Abanye ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engabengezelelanga iholo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF umnumzana Julius Malema usexwayise izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ukuthi zibuyele ekhaya ngesikhathi sokhetho ziyevota ngobunengi zikhiphe uhulumende weZANU-PF yena athi uyingcekeza nje. UMalema wethule amazwi la emkhosini wokuthakazelela uSibuse izolo. Uthe lanxa kumele izizalwane zeZimbabwe zizizwe zikhululekile nxa zikwele South Africa kumele zikhumbule njalo ukuthi zilomlando wokuyavota kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF yembusweni kufakwe uhulumende ozalungisa umnotho. Nanka amazwi kaMalema.
ZANU-PF has destroyed what was the promising land of Zimbabwe, and the current leader of Zimbabwe is clueless like the South African leader. They are the same like their chief. So the people of Zimbabwe, we want to make a plea. Please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when the elections at home, go there in your numbers. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. And come back if you want to come back. You cannot just fold your hands.
iZANU-PF seyabulala ilizwe leZimbabwe elalile kusasa ethembisayo. Umongameli walo kalancedo ufana lomongameli weSouth Africa. Bantu beZimbabwe abalapha eSouth Africa, siyalicela hambani liyevota nxa kulokhetho elizweni lenu, likhiphe leya nto enzakalayo bese liphenduka. Abantu beZimbabwe kumele basukume bayevotela uhulumende olungileyo. Asincedaneni ukuze kube lohulumende oqondileyo eZimbabwe. Lalapha kwele South Africa sizafaka uhulumende osebenza kuhle. Bantu beZimbabwe, lingakhohlwa ukuthi lilomlando wokuyavotela uhulumende ozalungisa umnotho njalo ohlonipha amalungelo kazulu. Sifuna ukuncedisa abantu abazi
and developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
Umnumzana Julius Malema ngumkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ke inkulumo ka Julius Malema sizwile impela futhi iyenye izinto njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa esikhuthazayo ukuthi ngesikhathi sokuvota abantu abazibone betheleka kwelakithi besiyavota, ngoba ukuvota yikho ukudetermine ukuthi abakhokheli abazosikhokhela ngobani futhi kungabakhokhela kanjani. Kusemuntwini nomuntu ukuthi uvotela bani. Ke kulokho ke inhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa njengenhlanganiso apolitical egoqela wonke umuntu wamabandla wonke asiza ukuphawula ngokuthi ubani kavotele bani. Kodwa ke isimo selizwe siyabonakala mpela ukuthi sibi and kumele abantu baphatheke kakhulu ukuvota. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi register to vote and go home and vote. And siyakhuthaza futhi kakhulu ukuthi abantu abazithole bephatheka ngezombusazwe in terms of ukuba active in their political future, because ukuzikhetha uzikhipha ngaphandle kwepolitics kwenza ukuthi kungabi le future emntwini.
Sikhuluma nje kulohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ungathi izizalwane zeZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ziyabuyela yini ekhaya ukuyabhalisa? Njalo nxa sokuyisikhathi sokhetho ziyathembisa yini ukuthi zizabuyela ekhaya ziyevota?
Abantu bakithi inxase silanda iqiniso ngabantu abane political apathy, ngabantu abane tendency yokuthi banikezele kwabanye ukuthi bazuke ifuture yabo izodetermine kanjani. Siyababona noma sibakhuthaza abantu ukuthi hayi cha, abayi ukuya register ukuvota. Abaningi abarejistanga nje noma bekhuluma nje bekhononda ngesimo sepolitiki. Kakhulu kodwa sikhalela ukuthi i-diaspora voti ngabe iyavunyelwa, ngoba abanye hayi ukuthi abafisi ukuya ngezimo zamaphepha, ngezimo zemisebenzi. Kuzima ukuthi umuntu athatha ama-off days afike laphana ayirejista. Futhi naye uhulumende kakwenzanga kwabalula. Futhi asisiboni thina isizathu why uhulumende angakulethi yona i-ZEC ingalethi i-voter registration kundawo lapha abantu abakhona, ngoba iyenelisa ukwenza lokho umuntu akhombise i-constituency yakhe, alethe lawo maphepha ukuthi ungwale constituency bamregister ekhona la. Futhi nje sikhala ngayo i-diaspora vote ukuthi umuntu akwazi ukuzivotela embassy noma e-consulate iyalelo lizwe abe khona. Khona phe South Africa singayi kweneliswa ukwenzela khona lapha ngenxa yokuthi imisebenzi yababopha abantu behluleka ukusukuma behambe bayoregister ukuvota.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kasenelisanga ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi unobhala jikelele wayo umnumzana Robson Chere obebikwa ethunjiwe egurube izolo ukhululwe ngemva kokuba ababalisi loZulu behlabe umkhosi enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uchere ubikwa ebethunjwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO. Iyathuzi ithi abamthumbileyo bamthiye ezandleni zamapholisa wasekhululwa ngoba amapholisa ethe akaboni cala alidalileyo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo usoleke kakhulu okwenzakale kuchere. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bazaqhuba umkhankaso wokuveza izikhalazo zabo ebulenjini be-intanethi kusasa.
USecretary General Robson Chere ubethunywe yi-union ukuyayenza i-consultative planning meeting labahlali begurube emayelana lesihloko esithi Save Our Education Zimbabwe. Uthe phakathi kokuqhuba umhlangano lo labadala wafika abomthetho ababili umpholisa lom-CIO bazama ukumisa lo mhlangano bethu kawutholanga i-clearance okuphoqe ukuba umhlangano utshayise ungakapheli. Kuthe-ke ekutshayiseni komhlangano uRobson bamdobha laba ababili bamthwala ngemota i-NP300 Nissan eyom-CIO lo. Kodwa-ke ngenxa yokuba abantu besebezwile ukuthi usethethe okungekho emthethweni uChere basebenzisa i-social media ukufafaza konke lokhu kwagcwala indawo zonke. Chere abake ababili abomthetho sebebona futhi indaba yabo isigcwele endaweni zonke ikhitshwa ngabantu begurube basebemkhulula. Kuyasiganisa, kuyasihlukumeza njenge-Amalgamated Rural Teachers Union ukuba ngalamhla i-Second Republic ilokhu isebenzisa indlela yokuhlukumeza abantu, indlela yokuvimba ingubo yama-union ekhona kusisekelo sombuso section 65. Siyakhuthaza-ke ukuba uhulumende engasebenzisi indlela yokwethusela, engasebenzisi indlela yokukhahlameza abameli bama-union, kodwa kaqondane nabo aqotshwe labo azwe uncediswane ukuthi indikimba yohlupho ingalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa lelo mkhankaso ebulenjini elizawenza kuyona le iviki, ungasitshela okuningi ngawo?
Ngolwesihlanu kuleli viki sizabe silomkhankaso ebulenjini olesihloko esithi 5 Back Friday. Kusumkhankaso wakuqala omunye wemkhankaso esesiyenzile nge-5 Back Friday. Imkhankaso yethu ye-5 Back Friday silwisana ngenhlupho ezikhona Department of Education, silisana lenhlupho ezikhona kundlela izisebenzi eziphathwa ngayo, silisana lohlupho olukhona khangele iholo lezisebenzi, sibuye silisane lokukhuphuka kwentengo zezinto ezidingakalayo masikhangela indlela ezikhuphuka ngayo emalangeni. Ku-Black Friday-ke sinxusa izisebenzi, sinxusa ababalisi bonke, sinxusa labadala, sikhangele u-1 May i-Workers Day elanga labo lezisebenzi. Kodwa-ke lambili lilanga bameni laolo labo abani lapho aba-union becatshile besesaba bebotshwa bethathelwa ilungelo labo loluntu. Siyalinxusa-ke ukuba kusasa umuntu wonke, izisebenzi zonke ikakhulu ababalisi, siyembathe izembatho ezimnyama, sizile, sizilela ukufa kwelungelo lezisebenzi, sizilela ukufa kwemfundo yabantwabethu. Isizwe bani esizaba labantu esingafundanga?
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuz. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi gazi lutho ngodaba lukaChere. ubonile na ukusemaphephandabeni. Newsday ithi izitolo eziningi eHarare sezisala ukwamukela idola leZimbabwe ngoba sezithengisa impahla zazo ngedola leMelika. INewsZimbabwe ithi imuli ezingamakhulu amahlanu 500 sezihlala egcikeni duzane lomgwaqo weBindura Shamva ngemva kokududulwa ezindlini ebezihlala kuzo emgodini Tiniwe Ren Mine. Umnikazi walumgodi uvikwa ephiwe imvumo yinkantolo ye High Court. Ikroniko ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usesole osomabhizimusi ngokukhweza mahlayana intengo. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ye, linjani zakamizi?
Ye, mina ngikhuluma lapha esigabeni sensuza e-village nginale okuthiwa ngu-1C le. Ye, siyakhala kule i-village leyi. Sikhala ngenkomo, inkomo ezilabanikazi kodwa eziphila ingani ngezeganga. Inkomo lezi ziphila zingezeganga zilabanikazi bexothela emasimini ethu. Shua angani kungaba losizo kulokhu ngoba abanye bekulinyiwe sibili lobilanga lithisile bebezadobhadobha emasimini kodwa sezitshaye zaqeda zavala. Angazi ukuthi kade kungathatha nyathelo bani sibili ukuthi laba bantu bezibone uburongo babo ngoba kabazibone uburongo babo. Uthola umuntu ezula emasimini abanye abantu edinga inkomo zakhe engani uzidinga enkambeni. Ziyaphoxa izakhamizi lezinkomo ethareni zithawa nsuku zonke ziyenzisa ingozi ebantwini ziyabulala izimota zabantu. Khuluma kunje emabeleni khonapha kuvillage 1C abalima ngasemagu eguswini akulalutho zitshaye zavana kukanti yikho kekade kumele kube khona lezilimi ezinjengabonyawuthi eguswini kodwa zitshaye zavana. Hayi siyachala ngiyabonga kulokho.
Siyabonga kakhulu sisebenzi ze-Studio 7 ukusisekela ngokusikhiphela izindaba ezinhle kangaka ezicacileyo kikho konke ezingelamfihlo ezingathathi hlangothi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Kake ngisekele nje laba abanye abantu abalembono elikhaliphileyo abathi bona kasivotele nini ibandla elilodwa sonke sitiguku-CCC sonke ngakuthiwa silo mcaba ngodwa. Lokhu kutshona sithi ye sisapota amashona sisapotani ye kasiphumeni simesodwa ngeze saphumala lutho ngemqondo nale ngeke saphumala lutho. Ngicela ukulimukisa abantu abangananzeleliyo ukuthi abakukhulumayo bayakwaziyo angeke saphumala lutho thina amandebele sisodwa. Uthamisa uzasikhipha bazali lezihlobo labangani uzasikhipha entweni yani uzasikhipha ngumuntu nje kaNkuluNkulu othinywe uNkuluNkulu njengoMoses ekhipha abantu bakuIsrayeli eGibhithe nalwana umfana umncane kodwa uzasikhipha edubeni. Umfundisi wesonto ubamba iBhayibhili kasuye muntu olezandla zegazi kazangayo empini umqondo wakhe uyalubona udubo oludubo abantu. Asihambeni sonke okuningi silingise uDr Thokozani Khuphe ngumama lomuntu nyamsaluta nyamthanda kuma alisa ngendlela ayenze ngayo.
Sawubonani Studio 7, Sasa Studio 7. Linjani? Thina siyaphila, siyaphila. Loba nje abantu bephila, asilathemba lokuthi sizawuphila umnyaka nalungi. Asilathemba, asilathemba. Ngendaba yokuthi hayi isomiso sikhona sikhulu kakhulu. Isomiso sikhona sikhulu kakhulu, izulu azange laba khona. Indlala ihlasela abantu, ihlasela abantu, abantu bakudliwa, bakudliwa, bakudliwa emakhaya. So kunzima kakhulu. Kanti njalo siyethuswa yilokho loko ebhede kukhulunywa lapha ezindaweni lapho ukuthi amafutha entengo yamafutha izakhwela kakhulu. Kanti ke sesibonile vele ukuthi kusobala ukuthi ngizayikhwela kakhulu, so kuzathi laba odi abaza
bami ukuthi bedinga izimpupho labo thukela lokho kube sokwenza ukuthi kukhwele kakhulu koko yintirashi kakhulu uzulu uzulu uzasiphila impilo yasekhaya ivele isitshintshile isitshintshe kakhulu 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 izulu bekungcono njengokuthi ababantu becelelana becithelana khathi esemakhaya simo sesinjengasemadorobheni angeke usele ithukele ecela komunye angeke usele impuphu yecela komunye aso kufana semadorobheni ngoba kanti layo eza kunika yena esalelana akulalutho ayiluvalelisayo nomama unankazana ngapha emambala umama unankazana emambala
libuka njani balaleli bestudio 7 ya i-census yona iqakathekile ukuthi yenziwe nxa isenziwa ngendlela eqondileyo hayi lokho ukuthi kuyabe kusenziwa sokubuzwa imibuzo yesili nxa umuntu ezabuzwa ngumntwana ograde 7 ukuthi uphila ngani kanti lathi umntwana ograde 7 vele uphila idependa kuma-parents akhe nxa ezabuzwa ukuthi wazala sowafelwa wathini thini some of these questions really they are silly questions ezi umlaleli lo okhulumile kutsho kababuze izinto ezingabe ziyaphathisa umuntu empilweni nakhona ingcekeza yonke le yababe lokhu besikuzayo wena okhulumayo ngumagutsha weplumbi
isayibona sayibona namasayensi studio 7 balaleli bonke khuluma uNcobela iy'mpawu lelami kancane hayi inkinga yezimbabwe yeyi abantu bezimbabwe ukuthi i-politics izingenile kanti akulo ozakhuluma into okuthi awunike abanye umbono into eziyakhaya abantu abaningi sebekhuluma i-politics jalo lawo abantu abakhuluma i-politics abekho lapha ezweni basemazweni so awuncedi njengepho ngokukhuluma bele khona uhlupho lini lungapha ekhaya so inkinga le so ngathi bana bakhuluma nje lapha kathi kunjani belingisizeke so yinkinga nje khona ezeni ungabona umuntu sowethe mvovusile uzeni iphathiyane ikudedisana akulo le vision nje okhuluma ukuthi hhayi ngifuna ukuzolenzela lokhu ngifuna ukuyenza lokhu hhayi ipolitics yalapha jiyenela kakhulu namanye amazwe even e-South Africa akula kudedisana okwenza la amaphathi wonke agenesti heyi lowo nje lowo nje so hhayi awuthathi kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi le-DRC selisungule uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokubafikela kwe-Ebola kulandela ukuqhamuka njalo kwalomkhuhlane. I-AP ithi le-Russia selivale inhlelo zalo zokuthengisela ele-Poland lele-Bulgaria amandla egasi. Amazwe omabili angamalunga e-NATO yo na eswala ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi selokhe engene embusweni nyakenye ilizwe lakhe selidale imisebenzi ephose ingene kuzigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Uthi njalo isilinganiso sabantu abangela misebenzi sehle saya kokuthathu kuphela ekhulwini 3.6% khona athi akukaze kwenzeke eMelika. Eloba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe umnotho welizwe lakhe usuvuke kwathu. Kodwa kulabanye abathi kabavumelani laye ngoba izinto ezigoqela ukudla lamafutha ezimota kudula okumangalisayo. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Loba ningeke ngibe lenombolo eziphose zone ze 7.9 ayichoyo angeza ke ngikutshele ukuthi khona yebo kunjalo ngoba njengoba ungathi umbamba mawitcha bengathi bengingahlolisisa mbona ukuthi zingabe zimijani inombolo zakhona. Kodwa nxa ngingakhuluma maqondana nalokhu kungaphose kube liqiniso ngoba ungakhumbula kuhle kuhle i-economy le iwile kakhulu kuze khangelela ukhetho lolo luka president ngo-2019. Iyawa 2019 isiza ku-2020 iwiswa ilona lolu bhubhane i-coronavirus. Siyakhumbula ukuthi zibili kwama izinto eziningi konke isports yamaframe aChina yonke into kwahlala phansi. Yena wayethatha khonapho ngasona leso sikhathi engena enkhona esithi uyangena embusweni kuzenzakala khona lokhu. Kodwa ungakhangela kathesi nxa ukhangela maqondana lokwemsebenzi njengathi esiku-industry le esithi thina i-service provider uzafica ukuthi akuselula ukuzuza abantu bokusebenza. Imisebenzi iminingi ukwedlula abantu. Akusafanani nakudala lapho wawuhamba khona uwazi ukuthi kule ndawo okuma khona abantu abafuna imisebenzi. Nxa ngingaqhathanisa njengalapha kithi eTexas, izindawo ziyadinga abantu ukuthi beze bazengena basebenze. Kubhaliwe lapha laphana we're hiring. Abantu bababonakali ukuthi babe khona abokusebenza. Engxenye ngingaphonga ukuvumelana laye ngigeja ngesteji engihlala kuso lesi eseTexas.
Uthi njalo uBiden umnotho weMelika ususuke kusibanga sokuthi uyavuselelwa waba sesimeni sokuthi ususebenza kuhle usugijima ngezinyawo. Ungavumelana laye yini nxa sikhangela ukuthi amafutha ezimota dolokumangalisayo okanye lezinto zonke nje ikakhulu ukuhla?
Ngaphoze ngivumelane laye ngoba ungakhangela ukuhlupha kwezinto bekukhona, ukuma kwezinto, ukusweleka kwemisebenzi lakho konke lokuvalwa kwezindawo, ama-companies lama-restaurants lezinto zonke lezi kwakukubi, kwakukubi kakhulu. Yikho ke nxa sekunje sekuphoze kungathi kungcono. Yebo, izinto zingabe ziyadura. Angithi lakho nxa singakhangela ikukhwela kwamafutha kwezwe ukuthi nje kusuke waqala yona limpi yaseRussia le-Ukraine le.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. I-United Nations Children's Fund, i-UNICEF, ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwele lafika phose kumachumi amahlanu ekhulwini 47%. Umkokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho zivote ngobunengi kugijwe iZANU-PF yembusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzitshaya isifuba esithi selokhe engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.